Nansi indaba esilethulela zona lamhlanje lilami uSthandekile Mhlanga. Umongameli Mgabe ukhetha abasekeli babaphathe intambo aphinde yaguqule izikhundla zabanye. Ibandla ebelithiwa yi-MDC Renewal Team seliguqule igama lathiwa People's Democratic Party lakhetha umnumzana Tendai Biti njengomkhokheli webandla lenye njalo inkokheli. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshman Ncube liqhubeka lichiwa iziphathamandla. Waye ngunobhala ubona ngokubuswa kwezabelo umnumzana Lionel Deneka laye usetshile isikhundla. Sixoxa laye lamuhla. Ukuhlelo lwe-Live Talk lamuhla sikhangela umdlalo wenguqu ophakathi kweqembu leZimbabwe Warriors leleGini ophele uyi-1-1 eHarare ngesonto. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 9:09 a.m. kumbe 4930 lo 15455 shortwave.